only question I think is not what I mean, Sam, and poet. Zamanje ukuthi sibona amakhots abuse isekelo sombuso esise constitution sisefula lapha nalapha usibeke futhi izimbuzo ukuthi kathi sibizwe bani sinabantu bani abangabahloniphi isekelo sombuso sabo.
Ye baba Msakali, ngafuna ukuthi lingene nani laphana liphendula amazwi kaMabutho.
Ngiyabingelela abalaleli, ngithokoza ngisizwa ukujabula ngomumo esiwubona lapha eZimbabwe sikhangelane lokhetho olubuyayo. Ukhetho olubuya ngemva kokubona amanye amabandla lawo aqalisayo esehluleka ukuthi elandele esithi ngesikhiwa i-constitution, besehluleka ukuqoqeka, besenza ukubana sibe sibuyela emuva sisiya kwenza izinto esasizenzile.
Ye baba Mabutho, uyamuzwa laphana ubaba uMsaka uthi hayi amabandla amanye lawa angaso lezamiphefu abaqoqekanga okugoqela ibandla lakho, ukubona njani lokho?
Into ekhona ikuthi kumele ukuthi bantu bakithi sikhulume iqiniso, ngoba abantu esibakhokhelayo bayabona iqiniso, bayabona izinto zonakala siphanjaniswa laphana balaphana. And mina ngibona abantu behlonipha inkokheli ezima zisima leqiniso, njalo lapho-ke bekuphambaniseke khona zibuye futhi ziphinde zinjani zixolise ebantwini. Ngizathi ngikhumbuze-ke ulokuzeni ubaba wami okhona phoba Msako ukuthi thina njengebandla le-TCC sakhuluma Mgxeke, kodwa hhayi lobaba uChaba ngulo asimazi umongameli wethu waloba lezi ncwadi ezahamba zisazisa uSpeaker of Parliament, zisazisa uMinister of Local Government, kodwa hhayi bantu bakithi lo muntu asimazi, njalo kanamandla lawo awayenzayo ehamba-ke ekhupha abantu abakhethwe uZulu. Kodwa ngikhuluma ngesikolo sethu, isikolo sikaMthokazi, abantu bakoBulawayo bazonto ebaganinwabo ngento eyenzakalayo nale ukuthi hhayi usuleke ukuthi yena-ke isikhulumi sesephalamen umbe lominista wethu esuke-ke engasam enanzeleli ukuthi hhayi bantu bakithi ngilo ncwadi leyo ngilaleyo anti waye ngikhetha ukuthi ngisebenzise leyo ncwadi leyo ngikhuphe amalunga aleli bandla. Umongameli walo ebhale ukuthi hhayi yini engilelungele ukuthi ngicommunicate ngilitshele ukuthi ebandleni lami engilikhokhela into zihanyiswa kanje. Ngiyakwazi ukuthi baba uvoti esiya khonapha ekucingeni engabe jabula ngakhona okwenzakalayo, because khona ngingathi-ke kuchaza bona njalo kubanikeza i-advantage.
Uyamuzwa yini lapho baba Msaka uMabutho, ungafuna ukuthi umphendule na?
Khulume kahle sibili. Ayitsho ngikhuluma ukubana thina njengebandla singabona indlu kamakhelwane wethu esilwa nayo isitsha, lingakhengeli ukubana siyafika sithela amanzi, asitheli manzi nxa indlini isitsha, sikhona ukuthela ipetro. Most important isikhala ukuthi thina siwini ama-election, ungathiwa i-opportunity sifike kathesi siyathaba kakhulu, siyajabula, kodwa la nxa ikhona hhayi kuyajabulisa, ngoba sebesikhangela athi ama-chicken balance ozothi lokhu esibhambasayo i-opportunity la izasinceda.
Baba Mabutho, sikhangele kubi-election lapha namalungiselelo enu asemenjani?
Hhayi amalungiselelo ethu sesimelele ukuthi khala impolompolo, uyakwazi ubhuru wami nje ukuthi hhayi abantu baze baphika mhlaka 9 December.